abachayeli akumelanga banathe utshwala, akumelanga bahambe lesicubu esiningi, njalo sicela ukuthi umuntu wonke ananzele ukuthi nxa behamba kumele bahambe emgcwaqweni, izimota lezi kumele zibe leyana esithi yona i-fitness, njalo umuntu wonke kumele abe le i-responsibility ukuthi i-Christmas, Boxing Day, le New Year sibe le holiday enhle, njalo singela ama-accidents.
Yes, siyasizwe ukubana abanye besithi udaba olokuthi kuyafumbathiswa amapholisa emgwaqweni lapha lungani lubhahile kakhulu. Ungasitshela ukuthi lina njengamapholisa lithini ngakho?
Chris, thina siyabopha umuntu wonke. Umpholisa lo ofuna i-bribe, lo driver kumbe umnikazi wamabhizinisi lo ofa i-bribe. So thina we are saying kule zero tolerance against corruption. Inde sicela kakhulu abachayeli, sicela kakhulu bona abanikazi bezimota ukuthi izimota lezi kumele zibe izimota kumele zihambe emgcwaqweni. Njalo lo ohamba esitene oright imota yami akumelanga ibe emgcwaqweni, but ngizabhadala amapolisa zambopha.
Isizwa kuthiwa kule mithetho emitsha efakiweyo efana lokuthi abachayeli kumele bangaphumi emoteni nxa bemisiwe ku-roadblock, lokuthi kumele abachayeli bahambe belemota ezilama spare wheel. Kuyasebenza yini lokhu, njani kuphathisana?
Chris, umuntu wonke angaba le responsibility kuyasebenza. Imithetho leyi ikhona ukuthi mina lawe sibe le holiday enhle, njalo impilo emgqaqweni siyiprotekte. Sicela kakhulu abachayeli ukuthi bananzele imithetho yonke into bangayenza, njalo ama-accidents siyawaswela emgcwaqweni. Siyabonga.